nge-supermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usiba muntu. Masikhuluma ngama-basic means okunjenga bo-cooking oil, lapha othi uthole khona uma-supermarket lapho kukhona khona intengo yangikhona iyabe isiphezulu, kumbe ube khona ukuthi ukuthole kulaba esithi bayenza i-black market abayethengisela phandle. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka basho bakubuthi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi.
Kukhona elikwenzayo nxa liqondane lo hlupho olunje?
Besile mhlangano esiyenzayo ukuzama ukubonisa izakhamizi ama-councillors abo awinayo. Azama ukuthi ma besephalamende bakhulume ngohlupho lolu esilubonayo. Kuyinto esiqakathekisayo njengenhlanganiso ukuthi ama-basic needs kumele atholakale ezakhamizini.
Sikhuluma nje kulo daba lwemali, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Udaba lwemali le-foreign currency ludaba olubuhlungu kakhulu ngoba sine-50 cents yokugada, sinenjongo yokuthi mhlawumbe ebhenki sizathola kulo lutho, kodwa kutholakala ukuthi akutholakali lutho, ube sesiba nobunzima lokuthi abuyele njani endlini. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba ositshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni lakoBulawayo, ngahamba laphana i-Trade Gold yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali, kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki kayitholakali.
Uke wakhuluma ngamakhansila kanye lamalunga ayidale lephalamende, besibona njalo kule ngxabangxoza khona ngapho koBulawayo abanye besola omunye ukhansila. Ungathi lolu luhlupho olubhahileyo yini njalo lungenqabela ingqobela phambili yedolobha?
Lolu luhlupho olubhahileyo kakhulu ngoba ukuziphatha ngama-councillors lapha sibalisela ukhansila ka-Ward 24, indlela owatshengisela ngayo ungahloniphi amathembazi, ungahloniphi izakhamizi, ngoba ma wawumbone buya besenza bezofunga wayekhanya ukuthi umuntu odlileyo amabili. Njalo i-swearing-in statement yabo yayibhalwe ngohlobo lwesilungu, yena wayephendulela wakhuluma ngesihlobo seMpumalanga esingathi yisona. So kuza kuba nzima ukuthi kube ne-development nama-councillors ngoba kakuzwanana lezakhamuzi. Sikhuluma manje kwehlule ukuthi kube lokhetho lukameya ngendaba yona leyo ukuthi kukhanya ingani bafuna ukufaka umeya womunye uhlobo, okuyinto engahambi kahle ezakhamizini, ukuthi kambe umuntu ongaveli koBulawayo uzaphatha njani izakhamuzi. Yena lo jaha waku-Ward 24 esikhuluma ngayo kukhanya avulekayo somhlali walapha, ngumuntu owabuya ezodinga ama-election. So sibona ingani xa indaba lezi zama-councillors zingalingiswanga kuhle kuza kuba nzima ukuthi kube nengqubekela phambili kusebenzeke between izakhamizi nama-councillors.
Bayenzani khona ngapho izakhamizi ezilahlekelwa imisebenzi?
Impela zithwele amagabha avuzayo ngoba lanxa zithi zitholile yona le nzuzo yazo engangakanani, sokusebenza lokho okuthiwa yi-eco-credit, kumbe mhlawumbe nxa kulamakhadi ufake emakhadini. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilama-price amabili eyabinge-eco-cash le-cash. So zithwala kanzima lezi zakhamizi ezisebenzayo ngoba kuba nzima, ayisiyo yonke imithova emukela i-eco-cash. So ungaba nayo imali efonini but kube nzima ukuthi uye emsebenzini, kumbe kube nzima ukuthi uthenge isinkwa sabantwana ngoba kayisizo zonke izitolo ezemukela i-eco-cash. Njalo nxa kukhona intengo yakhona eyabisikhwelile, kube nohlupho njalo kulezi ezilahlekelwa ngumsebenzi, kuba nzima ukuthi bathole ama-benefits abo. Nalaba abathi bazuza ama-pensions abo kawangakanani kaabasizi, umuntu uyatshisha phose amaviki emathathu lokhu edinga imali ongayitholiyo, kodwa uyabegada esuka lapho ohlala khona.